Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebanda eliphikisayo elesicc umzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa umthethondaba belecala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV khonokufana kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhelana kwele-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amadatu lambili, bafunyanwe namhla umthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amathathu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Hlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi umnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe batshaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa ukuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster Giti osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered of which the court made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
UGT Kubeke City uyadanisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa nawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
And the matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba umnumzana Peter Ncube uthi okuzisa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengilacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe Jason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje umthetho nalo obambelela abantu xa sebebakhulile. So siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo intweni ezobephuma ukufela amafuku njengegundwane.
Kolunye udaba owaye ngummeli wemkoba North edale liphalamende umnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba labanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo ikutshotshozela uDlakela. Kolunye njalo udaba unkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethwesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele eDoctors Without Borders ethi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abalegciwane le-HIV iyaziwa ngokuthi Cabotegravir kumbe iCAP LA, yona ezaphiwa amazwe agoqela ele Zimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kutwenti yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela ihlombe nakhona lokho, ngoba nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhwana kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into ezinye izinto yabo suzizwele enewsin until uzuzibone practically sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government titsha lihlombe, ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxe elizaphathisa abantu abaningi, ngamafitshane ngingatsho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi, akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Uma ARV singathi yebo, lanxa kukhula but kukhula kwangikhona isifo lokhwana okuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%, ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-programs asakileyo. One, suzafetha ama-problem ikakhulu people living with HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even defaulting ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, dakuye lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable hlupho khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kuja kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhambe, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyane abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokujini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinga esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDeepkloof eSoweto ngesikhathi izakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangelwa ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami utshele Studio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza egugula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduke esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibini.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana nomntwana mathole imali uzogijima yothenga snacks. I'm hurting as a parent, I'm heading as a community leader, I'm heading as a counselor. Kuthi Alexander, all over abantwana bayafa sithini.
Isakamu se Diploof umnumzana Moses Bot uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi isitolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale.
Shop lawo abantu. So sizazi ukuthi abantwana baphile. Amaspaza shop wonke avalwe. Then lama Pakistan babuye lapho phuma khona. Bawasibulalela abantwana, babulala youth yethu, babanikeza nama-drugs, babathingisele nama-drugs. So they must go.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizimusi aselokishini nemisebenzini engadingi amakhono, unkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende we-South Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele.
Silokhu siluza iy'ngane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo lwabesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ukuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siyaba ma-South Africans simhloniphe. Into ayiyenzayo akanandaba, angeke sithi sikutshela uyibonela nawo ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayo register indaba amaphepha, yena lama products basidayisela wona se azolumisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabagcwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Uvel, Tembisa leBramfisher eSoweto. Studio 7 Johannesburg, kwele South Africa, nguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump usekhethe uDokotela Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwethi Dr. Oz Show, ukuba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDokotela Oz uzahlolisiswa lidale le-Senate engakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekana nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuso omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika obona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho.
Uto kunye njalo ukuqakathekileyo yikuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni weMiddle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. USullivan uthi kusenzakala konke lokhu elerussia lihlasela ngamandla eleUkraine ukwethusa amazwe asemhlubulweni weEurope. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa eleRussia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwelemelika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana lele China kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngele Melika elifisa ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu beMelika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye lele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza elemelika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende wemelika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyane lenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazelayo ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala balalaba abadi kubana bancediswe balengadi abaziphiwayo. Ungananzela izilimo ezikhona laphana akusayizilimo ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabholo kuyathelelwa khona abantu akwenziwayo. Kodwa sofika esibangeni sokuthi kathi ezingakuyathola amanzi ezulu oyiwa amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukubana abantu baphumelele. Kade singakulezi zimva uyabona abantu badonsa nzima ngoba nishile ukuthi amanzi abe ngeke isikhathi esinene. Kulezi zimva kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebanengi naphana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba lemkhuhlane etshiyeneyo eyabo cholera, eyabo typhoid khonaphana ukuthi abantu iyayijini yabe isuka iyehle iye phansi. Itshisa kangaka uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Udinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsha ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sibulithi abantu bethu bebhalisile bese kuthiwa hayi bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela loko sikunanzela xa sikhuluma ngaleyo ndlela khathe sokulala into yokuthi abantu sebelima emadorobheni okuthiwa yi-urban agriculture. Kulumnyaka ophelele owakwenzakalanga so abantu vele sebephakathi kwendlala. So kusutshila kathi sabanye abantu baswela ngoba le mpupu imali yempupu ayikho, umsebenzi ayikho. Sibone lo imikhono moyelizoid vele awufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kula bantu vele abadla kanye ngelanga kathesi khona bemadorobheni kobulawayo. So kusenza impilo yabantu emadorobheni badonse nzima, kuphosephose akufana lakhona ngale makhaya. So njalo kwezindawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazithi ngalo be-social welfare. Kuyabe kungasibo bani sibulane abachathwe izisebenzi kahulumende. Uthole ngxenye ngabantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwahle ukuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwana umuntu esekhangele abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balambe eZimbabwe isomiso sithayile sibili sazo abantu bazo ubuhlungu esethemba ukuthi encane yinkosi ngala yayisiqhawukela kunganizwile izinto bengenye zinehla ziye phansi kodwa wakathi esihayi sesiqongweni sesohlupho le ndingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe, wexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yeah, Studio 7 live kanjani basazi bethu abahle. Yeah, hayi sibongela phana umhlonishwa ubaba uMoses. Hayi umtshelile ubaba uChungu. Awuzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka mali yehlulwa ikusupplier ubulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa no-constitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyi-citizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupply nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje, sokufanele ukuthi besupply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba inkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesa yalo, lezesa yangkhona. Kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7, Studio 7, njani ngofela uqinisa lo okhulumayo. Ayi, seyifile iZimbabwe sigoqa izandla sibukele ukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo bochuma ababhizi bekhulumela iZANU. Nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani ku-ground. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni. Izinduna bengazifuni ukuthi zize zizolintuza. Abeze bona, angithi kuqala babethumele amasosha abuthi azobulala. Manje akuze bonake phela bezosho ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulelela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba isibonelo kwezwe yonke indawo emadibheleleni ukuthi kanti kwakubulawelwana, babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundi lutho esikolweni. Ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlelwe ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama oimfufelokwazi, ngubaba awunamfazi, so kuthiwa kungcono kuzothathwa lona leli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7, linjani Mthokazi omuhle? Hhayi, ibandla leZANU Mthokazi ngeke lize litshintshe ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka kona lapho, ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth, still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthi ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kulibiki uhlelo Was a Friday siliqembu lezomculo weRumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi induna zedale elikhokhelwa nguBarry Siboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leliqembu lise South Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Panda exoxa lo Dube.
Li wenduna zedale uzibiza Barry Mr Zibo nguye silaya sizweni elandisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nginguSiboniso Phumzile Dube, ngingu vocalist weqembu induna zedale. Ngafunda iprimary le-creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. azoqedela futhi primary stages emhali grade 6 no 7 emhali primary school emagwekwe azifunda izifundo zami zaphezulu ze secondary emagwekwe secondary.
Buleli selamadlala athi ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zentuna zedale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
sengenamadlala athi amane lama single track amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yini uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist waleli qembu so konke nje eqenjini kuphethwe yimi zonke intambo nje izinqumo zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatshelwe yimi futhi ume manje ithi illegal immigrants ngitsha nje iqala iziyophela ngesihlungu.
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Ziboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole mabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zedale noma baye kuTikTok page ethi Induna Zedale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr. Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu. UBerry Mr. Zibo nguye umholi walo. Impela sonto elithukela kini lonke igama lami ezo Jesus Banda.
Siyazizwa siyasuka lapho namhlanje silethemba lokuthi lijabelaze lapho salaqhamuka amazwane. Yes, isikhathi savumi kulive joke sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siliqhubeke lapha kuhlelo lethu lanamhlanje, lilalele ilive joke lingakhohlwa sibili olubhalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi libe lempela nsodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.